Endabeni zethu namhlanje lilo Gift Dube. Omongi labo mongikazi bathi bazakhalala imisebenzi njengalokho okwenziwa ngamadokotela eZimbabwe akhala ngokuthi kawananzwa nguhulumende. Inhlanganiso ye-Women in Coalition ithi izawophisa amabandla azehluleka ukuba lenani labesifazana elifunakalayo ngesikhathi sokhetho. Iqula lamalunga enhlanganiso ye-SADC lenza umhlangano lentethelezindaba eHarare. Imbongi elodumo uMthenjwa Ndlovu uselobe ugwalo oluveza ukuhlupheka kwabantwana abafelwa ngabazali. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla sihlolisisa ukudinga uthando ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook lezinye indawo. Ulaco kulamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum. Sihlolisisa imizamo yokuthi abahlala kwamanye amazwe bavote kukhetho oluzayo. Thumelani imilayezelo yenu WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM, 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.